Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuLwezi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni aseCanada.
Ulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebejiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye.
Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu.
Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wakhenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017.
Umuntu oxoshwe njalo ngumuntu nje okuyenziwe ubhanyali okungenamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angenanzondo phakathi.
Kodwa abakubandla lezanu-P F bathi kuyabukeka okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo ye-World Cup kwele Qatar, zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebejiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, uthi iningi labo libalekela iholo eliphansi. USikhosana uthi kuningi uhulumende akwenzayo okukhanga odokotela labonge ukuba behlale eZimbabwe, kodwa uthi baningi abajiye umsebenzi belubhekise emazweni ajiyeneyo.
Kwenziwa ukuthi i-economy yethu izingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke i-particularly ama-seven esekusiba nzima. Iholo lakhona imali yeZimbabwe isingani i-devalued ayisathengi eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziya ngaphi izisebenzi zonke lezi, njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa i-fees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abaningi baya eBritain, abanye baya e-Australia, abanye njalo baya emazweni aseCanada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka Dr. Sikhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba babalutshwane, bagcina sebebalutshwane kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lako ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizokwelatshwa.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani, Dokotela Sikhosana?
Hhawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment, le mithi ezibhedlela ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izilamu. Ngalo uhulumende ubeseqalise ukuthenga ama-flat ikakhulu eHarare laboBulawayo ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezidlela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. Le-department e-treasury sebesiphe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa izisebenzi ezempilakahle.
UDokotela Paulina Sikhosana, ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Ngalesi sikhathi ngomnyaka ka-2017, ibandla lezanu-PF labambisana lele-MDCT athatha isinqumo sokuthi kumele uRobert Mugabe asuswe esikhundleni. Ibutho lase lihluthune intambo zombuso. Amabandla aphikisayo athi akulalutho oseluguqukile kusukela ngaleso sikhathi ngoba uyazehlulekela uhulumende kaMnangagwa. Athi imali yelizwe isigugudeke okumangalisayo njalo uhulumende wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi eyokulwisana lezanu ibisinde kakhulu. Abantu bese bephethwe yilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha uMugabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe uMugabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwesa. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyakhuqulwa le mthetho etshiyeneyo ama-electoral laws, kuzobuya bobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile ngoba nxa kuyukuthi umuntu leplani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakale ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu usesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaceda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelela ezandleni. Yikho asebekubhekene lakho ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Wodwa uMnumzana Joseph Juma okubandla lezanu-PF uthi kunenge okubukekayo okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okungenziwa ubhanyali okungenamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvumeka akhangele ngamehlo angenanzondo phakathi. Khangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka le engu-40 leyo zomu-2018 kuzofika emaphlazi. Khangela imigwaqo elungiswayo, ukhangele ilokuze amagesi alokhu lilungiswa ukuthi benakona abekhona ngobuningi bawo. Bonke lokana kuyizinto kube ngingathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uthike njalo ayenza nokuthi umuntu esiku-investa abuye aso ngibekile. Ngayebona ukuthi imigwaqo iyalungiswa, ngayebona ukuthi amagesi anela khona, ngayebona ukuthi amanzi atholakala, umuntu uyabuya afake imali yakhe. Kodwa manje lezinye ezi akuna muntu ongabuya nje ufake imali yakhe. So i-Second Republic idinga a lot sibili ukuthi umkhonomi uvuke lokho.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho khonapho,
akukambembi ngezinye okhuluma ngazo nawo umthetho wama-NGO lwana. Nxa usenza into emqoka, into engenakugelegwele phakathi, kuyina ukwesaba ukuthi zidiplayde. Hhayi, funa yi-NGO ethize ngize lapha ukuze ngincedisa kumbesho ukuthi abantwana abangamankazana ngamaphedu abo lawo kunokuthi beshebenze izinto eziyingekezezalo ezingahlazekani. So mina ngomsebenzi onje imali yabi nansi ingena lapha ishele ngelokhu yenze lokhu kule mali ye-administration phela ukuholisa abasebenza bona abanalanlani kule mali ekuthekizo kakolo zinalezi naku lapha kuselijekeni. Kuyini kwaloko kuhlupha ukuthi gibuyete ngaphandle kokuthi labo abavuyayo bebuya becade ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi kona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu. And then ngigayela izizini ama-electoral laws kuyini ongathi ongakuhlela kwaphatha ngoba into zonke zihamba ngendlela zihambe ngayo na ukhompeya nabanye abantu izinto lezo ezenziwayo. Angazi ukuthi ngingatsho ukuya ngabe eZimbabwe waye abantu besilingana ukuthi besikabe ngingatsho ukuthi ngabe eZimbabwe kodwa kuyinto enzakalayo e-America.
Umnumzana Joseph Juma ukudalela Central Committee kubandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Waye ngumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump usebiselwe enkundleni yeTwitter kulandela uphenyo olwenziwe umnumzana Elon Musk umqondisi wenkampani le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Elerussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine kulandela ukwehlulwa kwebutho lalo esigabeni seKherson. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sho isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Lamhla sixoxa lo mama Patricia Jabalala kulangaleke kobulawayo. Majabalala kunjani mama?
Sikhona kunjani lani khona ngapha?
Hayi siyaphila Majabalala, ye siyathaba ukuthi ungene kuhlelo lamhlanje. Ake sikhulume ngakhona ukuthi abantwana badlengula kulezi nsuku. So kwathini kathi kudala kwakungekho konke
lokhu? Ukuveza lokhu ukuthi sibe lobunzima kangaka abantwana bedlengula kuyindaba yemithetho emitsha ukulandela amasiko angasiwo wethu kakhulu. Siphila angamasiko angaqondanga angasiwo wethu ngemithetho efakwa nguhulumende nsuku zonke. Kulo mthetho namhla kufakwa se-act kulo mthetho lowo, imithetho yangikhona injalo ayikafi ukucina ukuthi nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, iyashiya nje isemoyeni. Abantwana bese besifeka ukuthi bavikeleke njani. Ungalandelela ubona abantu abadala yibo khathesi abadlengula abantwana, ngoba abantwana bancane abakandlela zokuzivikela abazi lutho. Sebasitshela ukuthi bangabantu abadala bengazenzela nje umathanda bazilalelele loba ngubani.
Ye asithi-ke esintwini kwakuvele kuvinjwa njani ukuthi kungenzakali konke lokho.
Esintwini kwakuvele kulo mthetho owawufitha umntwana ngaphonga ugamanxa nje njengakulezi nsuku obona nje umntwana esefithi idedi sehagana lebedi njalo abantwana babengaphonga ukuphiwa nje ukuthi kulezi nkomo esemahlangene. Abantwana babevikelwa bengabantwana wonke umuntu omdala. Umntwana wayengumntwana wangazange abaphiwe ukuthi ungumuntu omdala. Khathesi abantwana kuthiwa abadala, umuntu omdala wenza umntwana umuntu omdala. Abantwana babefundiswa kwakule mikhuba, befundiswa kwakule ndlela zokubathoba futhi bathotshwe ukuthi bengaphonga ukungeba nje bavukele ukufuna ukuba labantu besilisa kakhulu. Kube ndlela ezasenziwa ngogogo nabokhokho babo.
So kwathini Majabalala, pho kungavuselelwa njani ngamafutshane kunako?
Kumele kuvuselele njengami lapha kobulawayo ngiqalile ukuvuselela ngilohlelo sengikuqalile kwamantombazana. Intombi nto intombi engazabi ithethulwe isilwane ngikhangela ukuba bihlele emasikweni nokubafundisa iqiniso ngendabu yabo nokuthi bangobani, kumele baziphathe njani, bazivikele njani. Kumele nje wonke umhlaba ikakhulu nje kithi khonapha esikhathi sikulandelela amasiko ethu abantwana bethu bengafundiswa imikhuba engayisiyo babukele oma-TV babukele yonke into. Kumele sibabisele emuva ye kuleminye imikhuba yethu engathi itshekile kodwa ungayinanzelela uthi wayisebenzisa yayile njongo yokuvikela umntwana.
Yes, ke lo ngumama uPatricia Jabalala ukhona ngale ke kobulawayo. Siyabonga kakhulu Majabalala, ungathina nokusasa mama.
Ngiyabonga mntanami.
Labathi salulande
salulandela
iwo lomsi
salulande
salulande.
Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lenkwanisile ukungena kuhlelo lwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sikhangele kuGenesis chapter 2 iverse sikhangele u18 size siye ku21. Ngalokho uNkulunkulu wathi akulunganga ukuba umuntu abe yedwa, ngizamenzela umncedisi wakhe. Sehle siye kuverse eka21. Ngalokho uNkulunkulu wenza ukuba uAdam alale, esemlalisile uNkulunkulu wathatha imbambo zakhe wasevala lapha thethe khona, wasethatha ubambo olulodwa wabumba umuntu wesifazane wasemletha kuye uAdam. Ngalokho ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owaqalisa lindaba yomtshato. UNkulunkulu nguye owaqalisa ukuletha umuntu wesifazane kumuntu wesilisa ebachadise bahlanganisa. Sokwenzakala njalo umuntu wesilisa uAdam wathi lolu lubambo lwamabambo ami, wayephume kuye. Baningi abantu asebexoxisane lami bebuza ngendaba zomtshato, kuba nembuzo eminingi ukuba kambe isibumbo sikaNkulunkulu ngomtshato sona vele sithini. Nxa pho umuntu selobolile kutsho ukuthi usokungumtshato yini uNkulunkulu awamukelayo yini? Kungaphelela khonapho kuphela kumalobolo, kumbe kuyamele umuntu ahambe aye e-court, kumbe sithe ehlanganiswa e-church? Imbuzo eminingi leyo abantu abalayo. Kodwa kokuqala ebengifuna sikuzwisise ukuthi kambe isisekelo sikaNkulunkulu ngomtshato simi njani. UNkulunkulu wathatha ubambo olwaluvela ku-Adam edala u-Eve umkakhe, nguye owaletha u-Eve ku-Adam. Ngakho-ke vele wona umtshato kumele uqalisele kuye uJehova. Kumele kube yinto yokuthi nxa abantu befuna ukuthathana, kube yinto ebadonsela kuNkulunkulu, kungabi yinto ebadonsela kachana loNkulunkulu. Siyananzelela njalo ukuthi linto edalwe nguNkulunkulu yaletha ukuthokoza kibo bonke. Siyamhlangana loba bethokoza lapho ukuthi alolu lubambo lwami ethokozela uNkosikazi. Njalo siyananzelela ukuthi kudalwe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu muye wathi umuntu uyabe nxa eyedwa, umuntu ongubaba, umuntu wesilisa nxa yedwa uyaba lesizungu. Wayesedala inyamazana, wadala konke, wamfaka endaweni enhle. Kodwa kwakulokhu kudingakala ukuthi kube nomuntu angamthatha wesifazane abe ngunkosikazi wakhe. UNkulunkulu sedale konke khonokho, wadala njalo le ndlela yokuba bengabi babili kuphela, kodwa bakwanise ukuba labantwana, bazalane bande. Siyasinanzelela ukuthi khonokhu lakho abantu sebakuthatha kube luhlazo. Kanti uNkulunkulu wayedale umuntu elemizwa. Khuluma konke lokhu ngenxa yokuthi siyangena kunyanga, kumbe ngathi esithi thona ngamalanga angu-16 okumelana lobudlwangudlwangu lokutshaya kwabantu abesifazane ngabo baba. Kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu laba bantu wabalethela ukuthi obaba babathande. Manje obaba bagcina betshaya omama bebahlukuluza, abakho phakathi kwentando kaNkulunkulu. Siyambona u-Adam sebemphile u-Eve, uyathokoza njalo uyakwazi ukuba usethola omunye wakho ozamncedisa, ngoba uNkulunkulu wathi ngulethela umncedisi. Kazangathi ukulethela isigqili, umuntu omthandayo awumbambi njengesigqili. Ngakho namhlanje lilanga lapho esifuna ukuthi sikhuzo baba ukuthi kambe ungabeki umama isandla.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni baba ngegama likaJesu. Nika obaba abalaleleyo inhliziyo yokuvikela omama. Siyathandaza kulaba ade behlukuluzana, letha ukuthula lokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Uhlelo lwabatsha namhlanje sikhuluma lomfundisi Msilisi Ndlovu. Baba Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, siyabonga babutiwe kakhulu, siyabonga abalaleli bakho ukuthi babe khona kuhlelo bami.
Ye, akubatshela abantu ukuthi ukuliphi ibandla lezokholo.
Ngisebandleni leBrotherhood in Christ Church eEastgate eSouth Africa.
Kunjani ukuba ngumfundisi wena sasemujaka ngani?
Alupho nje uhlupho ekubeni ngumfundisi, as long as usazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile uleqiniso lokuthi ubizwe nguNkulunkulu hayi into engekho nzima kakhulu. UNkulunkulu uyasiza kulokho.
Ye, khuluma labatsha ngakhonoko ke ubizo lwakho.
Ngicabanga kakhulu ukuthi njengalesi sikhathi esiphila kiso, abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe indaba yevangeli, especially ebantwini abatsha, ikhangeleka iyindaba engathi kayisebenzi kahle. Ikhangeleka sengathi yindaba nje engani abayithatha kancane lezi nsuku lezi eziningi ezivukayo ezijabulisa abantu and everything. But-ke iqiniso ukuthi akunanto esuthisa umphefumulo womuntu njengokuthi azi ukuthi uhamba lo Nkulunkulu every day yempilo yakhe. Number two, njengomuntu omutsha, ikusasa lihlangahlangene nxa ungelakuqondiswa nguNkulunkulu. Uzithola usuphathwa izinto eziningi ezehlukeneyo. Uzithole usuhlanganiswa nezinto ezinye ezibangela abanye bagcina bethatha imphefumulo yabo, abanye bagcina besezintweni nje ezibafaka enkingeni eziningi kulezi zinto zezidakamizwa lezi nsuku. Ungakhangela lapha eSouth Africa or nje endaweni eziningi ezikhona, kulabanye abagcina bengene ezintweni ezigcina zibafaka enkingeni la kwi-health, bengasaphili kahle ngoba babalekela ukuthi bacabanga ukuthi ivangeli asonto eliqiniso, bacabanga ukuthi ayisonto yamandla, asonto ekhona ephilayo. Kodwa mina nansi into engiyijoyo ukuthi uyasebenza uJesu, uyaphila uJesu, uyaphilisa uJesu, uyakhulula futhi uyayisiza impilo yomuntu abe straight, aphile kahle engela stress.
Ye, siyakuzwa kakhulu, giba ngamafitshane kolapho ba.
Ngiyamema mina ukuthi wonke umuntu omutsha ongilaleleyo, ukhona uJesu ophilayo, ukhona uJesu ophilisayo, ukhona uJesu osiza abantu. Ungabalekeli kude, kuyenzakala ukuthi wazi ivangeli elingayisilo elikhiphisa izimali, abantu bakhipha izimali bathwala obaba babo emahlombe nxa bejumayela, benza into eziningi. Lokho yikuganga sovangeli, kodwa ivangeli eliphilayo uJesu uyasithanda, uJesu uyasinakekela, abantu ababuye kuJesu baphile.
Ye, lapha-ke besixoxa lo Msilisi Ndlovu, umfundisi khona ngale eBrethren in Christ Church kwele South Africa. Sibonga kakhulu Ndlovu, ungathelela kusasa baba.
Siyabonga baba Dube, siyabonga kakhulu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Emidlalweni le eEcuador ligokhela eQatar 2-0 emidlalweni wokuqala namhla emidlalo yeWorld Cup kweleQatar. Sokusele nje isikhatshana ukuba umdlalo lo ufike emaphethelweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu limela ilizwe eliqoqela imidlalo yeleQatar yilo elibe ngabaqali besiziba ndawonye leqembu le-Ecuador ngemva komkhosi wokuvula imidlalo yokusemthethweni omabili la maqembu okusibaya sikagroup A ndawonye leSenegal kanye leNetherlands. Intatheli izindaba ezemidlalo uNgcwele Dube uthi eleQatar lizalingisa eleSouth Africa ekubeni lilizwe eliqoqe umncintiswano wezwe zomhlaba elehluleke ukuphuma kumidlalo yezibaya.
IQatar angiboni nje ukuthi singayibonisa isiyaphambili ngoba vele enguqwini lapha hayi asibazi. List South Africa ngani kule themba nje iziqalise nje ukuthi it was the first team to score yawina, kodwa ikhathayo na vele intweni hayi ziborayi ayi. And as a host I think iba ifakele khona ukuyana nje ukuthi rotate yeke fike Asia, not as a footballing nation anti yabona previously tele yayifaka ama footballing nations ukuthi hayi labantu bora balazi laba kathesi small of saying no let's take it to other places even in South Africa lapha nezi host it was saying it's Africa's turn. So I cut a high. Ngona first round ikaba pelela kwa.
Wanginozi ntinjalo wa tlale lama kambabalisa ele Eagles. Wange kanyele Highlanders uJohannes Chuma. Uti isi mosom kati singapatisa ikambule kata. Mba kuchisa kakulu ulelo lizwe.
They might pull a surprise. You may never know. I'll give you a very good example which happened to me in the Zimbabwean football. When I was in Wanki, we used to have the advantage here. People will strike playing under that condition. So ngawe upper hand yabo when I look in terms of the weather yabo. They're used to it and they've got no problem with the weather yabo. So my teams will strike. My countries will struggle, really struggle. And they are about kilometers long, it's kind of right.
Imibi kwe puma kona lewele kata iti weziwe imizamo. Yoguba ezu nkulitele kunga chisi kakulu. Omunye umjalo espaska group A uzatilalo wa mvulo. Njalo uza kubapakati kwe kambule Senegal lele Netherlands. Usindiso nguma lo uti uli ndenga metlo wabo mvu umjalo lo u.
Engu kangelele mpakati kwe Senegal le Netherlands kusas. Mwaba umavili la makrembu. Wana ngani yuwanga shulela pambili from Group A. Ikwata li Ecuador. Angboni uti zinga shulela pambili. Singa azi ugumbe iSenegal singa pazaniswa yivu ngavikona kuga mani. Kodwa amathuba okudlulela kusigaba esiphambili akhona. Noma bengadliwa emdlalweni wabo wokuqala kodwa elandelayo balakho ukuthi sebengaqhubekela phambili.
Amaqemba kuSpurs ka Group B abalisayele England, Iran, United States of America kanye le Wales lawo azadlala ngomvulo uThembelani Spanda uthi kuse kungaba lempumela engethusa abalandeli bomdlalo wenguqu kumidlalo ezadlalwa ngomvulo.
Ubona kwambonani Iran enganqoba. Amathimu amancane nalawa angajayelanga surprise abantu. Ezingaphumelela lapha i-Iran USA. Sizathu ngoba i-USA igcwele labafana abancane esikhathi ide ijayelekanga vele i-team yakho na but iba labafana abancane. Bajayele bakugijima these days vele amathambo azavula.
Kula maqembu angamachumi amathathu lambili 32 aphatheka kuncintiswano wezomhlaba njalo afakwe kuzibaya eziyithoba minembili ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi phezu kwengalane emiklomelo yo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe abalisa eleSenegal, eleGhana, eleCameroon, eleMorocco kanye leTunisia. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs ilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze ele-Herentals nye-1 kanya kufinali edlalelwe enkundleni Lene Papa Fields namhla emini uArthur Diego Musiwa nguye ohlohlele iqembu leChiefs ngehlandla lakuqala elomdlalo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebechiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela ngo-2021. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa abakubandla leZANU-PF party kuyabukeka kakhulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar. Silethemba lokuthi liyabe lisilandela kuFacebook, lisilandela njalo lakuma websites ethu wonke www.voandebele.com, www.voashona.com, www.voazimbabwe.com. Ngiyakukhuthaza njalo ukuthi lilakho ukuthi lisithumele incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com. Zayiphinda njalo studio7@voanews.com. Lilakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuWhatsapp yethu ethi 1-202-465-0318. Zayiphinda njalo 1-202-465-0318. Wolivalisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.